Ayisilocebo elihle. Siwubona kwamanye amazwe ukuthi nxa umuntu engathunyelwa imali iyakhonvethwa ibe yi-local currency. Kodwa khathesi udube esilalo yikuthi abantu kabakabi lethemba lamazikhe, kabakabi lethemba elokuthi amazikhe ayasebenza, njalo abakabi lethemba lama-policies akhona khathesi. So kumele i-RBZ iqale ngokubumba ithemba, ngokulungisa ithemba labantu emalini ekhona khathesi.
Phambilini sikhulumele nocebisa ibhanga le-RBZ umnumzana Gwanyanya esithi yena hayi abantu abazwisisanga umbiko lo, esithi i-RBZ ayisoze ibambe abantu ngamandla, iza kuba incenga abantu kumbe isebenzisa indlela zokuthi izigi lamukele endaweni eziningi, okokuthi abantu abaseze badinge ukusebenzisa ama-US dollars lezinye imali.
Ukuze thathe isikhathi esininganyana ukuthi sifike kulelo banga, njalo kuzathatha ukusetshenziswa kwezigi ngohulumende. Ngoba nxa uhulumende lokhu ecela abantu ebhadalisa abantu ama-US dollars kuma-services akhe, kuzaba nzima ukuthi sifike lelo banga.
Ndibona sengathi lokhu yinto engenelisa ukuthi uhulumende ayifeze, kumbe kuzakuba nzima sibili ukuthi enelise ukufaka leli themba ebantwini.
Kuzaba nzima ukuthi abantu beqalise ukuba lethemba emalini yethu, ngoba sisuka kudala ithemba lingekho. So engxenye uhulumende nxa efuna ukubuya lecebo leli, kumele azame indlela yokuthi abuye lalo mbijana ebone ukuthi abantu bazakwamukela kanjani.